Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kumpalakazi 2023. Ikama nguntunga milinku mo endabeni zethu lamhlanje ibandla le Triple C lithi umhlangano walo kudinga usekelo phambilini kokhetho lwe by election e Country Park obumele wenziwe kusasa uvinjwe ngamapolisa esithiswa kulomhlangano wezano PF. Umongameli Mnangagwa wethula amazwi emhlanganweni wokulwisana lokuguquka komkhathi eDubai owe-COP28 wazitshaya isifuba ngohlelo lokulima ngegachopo esithi solulethele ilizwe inala. Indlala isibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu emathebelelenda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le Triple C lithi umhlangano walo okudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections e-Country Park okumele wenziwe kusasa usuvinjwe ngamapolisa esithi sokulomhlangano wezano PF ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Ozancintisa emele iTriple C kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi ePhalamende umnumzana Pasho Spanda ukusolile kakhulu lokhu ngoba esithi bebephiwe imvumo ngamapolisa phambilini komhlangano wezano PF.
Kusimangalise namuhla amapolisa esesifonele sesithi wona kungcono irali yedinyiswe ngoba izano PF ifuna ukwenza eyayo irali.
Usuya kwenziwa nini pho umhlangano wenu?
Kuluma so siyabhoda ngezimota siyabhilisha siyakhankasa ebantwini sizalaziswa ilanga lingakatholi ukuthi sizayenza nini umbuthano.
Njengomuntu oncintisayo odinga ukubuyela esikhundleni lesi kuyini okuthembisa uZulu we-Country Park?
Sikuthembisa abantu ukuthi ngase sisangene ePhalamende sizalwela ukuthi inkululeko, impumelelo, intuthuko ibe ngekaZulu, hhayi ukuthi ibe ngeyabantu abalutshwane njengalokhu esikubonayo ukuthi ilizwe lethu likhwabithwa ngabalutshwane.
Umnumzana Pasho Spanda umela iTriple C kukhetho lokudinga umeli weCountry Park edale lePhalamende. Njalo uzancintisana lo mnumzana Arthur Mujeyi owezano PF. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Joseph Chuma othi yibo abaqala ukutshela amapholisa ngomhlangano wabo.
Asokuvinjwa imhlangano nxa ufuna ukuyenza uyavuka. Thina sinje sabhuka umhlangano lamapholisa uthi sifuna ukwenza irally ezaba nomsekeli kamongameli khona ngale Country Park kusasa ubaba uChiwenga. Kuyazakala vele ukuthi kona awungeke kwaba le mihlangano emibili endaweni nje. Mina nginje ngangafuna ukwenza umhlangano e-Youth Arena laphana e-White City Stadium. Kodwa kwasekutholakala ukuthi hhayi abe-MDC by that time, MDCA, base bebhukhile labo umhlangano almost eceleni kwaphana uvenue nale. Amapholisa angibiza athi hhayi umhlangano kusomele ukhuphulele phambili ngoba lapha sokuleminye umhlangano owe-MDCA. Ngakuzwisisa kunoku ngakansela wami umhlangano ngafaka umhlangano wami ivikila ngona elizayo. Yikho vele okwenzakalayo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi emhlanganweni wokulwisana lokuguquka komkhathi eDubai owe-COP28 namuhla wazitshaya isifuba ngohlelo lokulima ngogachopo olwefumvuza intwasa esithi lolu hlelo soluletele ilizwe inala. Umnangagwa uthi isivuno seZimbabwe sesikhuphuke okumangalisayo. Umhlangano omunye ungenwe isiphathamandla zenhlanganiso zeZimbabwe esitshiyeneyo kanye lezebandla le-TCC ezigoqela umeya wakoBulawayo umnumzana David Coulthard. Ukulwisana phakathi kweqembu lakwele Palestine ele Hamas lebutho lakwele Israel kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokuphela kwesivumelwano sokumisa limpi okwesikhatshana. Ele Israel libikwa lihlasele ngamandla kwathi iHamas layo ibikwa ibiphindisela. Kweze mapandleni ugantsha lukahulumende olubona ngezokulima ole agritex luthi indlala isibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3000 ezansi yemandebeleni kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 lazo zisengozini yokufa. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Isiphathamandla se-Agritex uMnumzana Zondani Mchema wethule umbiko othi iziqindi zemangwe bulilima kwanda kanye lematobo yizo ezihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebolilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, emangwe 891, egwanda 628, kuthi ematobo khona sekufe ezilikhulu lilamajumi amabili 120, emzingwane sekufe ezingu 147, einsiza 144, kuthi eBedbridge sekufe ezingamathumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithi amananila aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. Umnumzana Obert Juma oyisakhamuzi semachiya eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaJuma asekelwe ngusobhuku eMashalomushe eGwana North, umnumzana Love Mondlovu.
Njalo lamanzi kasekho kulindawo, amadamu sokugcwela idaka ungazisithi ziyanadisa inkomo zafika zibanjiwe, so futhi abantu bazilinde bazihambise lapho nganakula daka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombele ematsheteni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Njengilezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamatholi. La manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe, zikhelelwe, akukhelelwa amanzi. Ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa.
Ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo, umama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sesijile.
Ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela, ayindlala inkulu nje la kungabantwana, hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Juma eMachia yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Isikotsho seMachia laso amanzi angikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga. Ayinkomo sezibhalelwe emanzini, idamalisela manzi.
Umnumzana Mchemwa ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele iinkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye iindawo ukuze bahlenge iinkomo zabo. Iinkomo eMatabeleland South zidlula inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemachiya eKwana North. Albert Ncube.
Ukuhlaziya udaba lokuphela kwenkomo ngendlala lolu sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo yena othi abafuyi kumele baqaphele ngoba le mikhuhlane layo isibahile.
Sokule mkhuhlane embalwa evuke ibhokile lonyaka, imkhuhlane njengabo hard water lalokhu esiyayisithi January disease. Mina lo engikhulumayo ngomunye wabantu oselahlekelwe yizifuyo ebeziwathola amanzi, ziwathola amadlelo, kodwa zihlaselwa yimkhuhlane. So kuqakathekile-ke okokuqala ukuthi ispeciali izakhamuzi ezile ndawo lapho amanzi angani asephelile, inkomo iyeluswa bakithi. Asingavumele ukuthi inkomo zihambe emadamini esikwaziyo ukuthi aseludaka kuphela and zizabanjwa. Kungangcono sizikotshozele amanzi ngezikotsho zibe kwazi ukuthi sezinatha kwezinye indawo. Enye into izakhamizi ezingayenza ikuqoqa izimali lezinsuku ukuthi ugebhe umgodi maybe kuyakhosta $1,000. Kodwa inkomo eyodwa kumbe ezimbili ezifayo ziyakubiza leyo $1,000. Kunganjani ukuthi abantu beyizakhamuzi kuqoqa izimali sisembe thina imigodi yethu yokuthi inkomo zethu zithole okokunatha? Yikho kokuqala lokho. Okwesibili, amadlelo asephelile. Kathesi bekule ndawo eziningi ebekulinywe ingqoloyi. Kungenzakala na ukuthi abantu baqoqe izimali bayethenga amahlanga engqoloyi ukuncedisa ukuthi inkomo zabo zithole ukudla? Then emkhuhlaneni, mina umkhankaso wami ukuthi izikhicamfundo zasevetinary kazisize bakithi, ngoba imkhuhlane eminingi asiyazi lokuthi kuyini. Kabasincede bephakamele phezulu ukuthi indawo esezihlaselwe ngumkhuhlane zazakale, kube le ndlela lokuthi senze njani thina njengabalimi. Umumo okhona kathesi kithi abalimi bezifuyo mubi kakhulu eqinisweni.
Bakhona abangazihluphiyo nxa inkomo ingasathanga yagula, abanye kabazihluphi ngokuhlaba inkomo kumbe ukuzidibhisa. Kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ya, yinto mina engibona ngani ingephula inhliziyo kakhulu ukuthi kambe sure ulesifuyo sakho esingakunceda ngemali nxa usufike kwezinye inhlupho, uyekelelani ukuthi uthenge even injekiseni engabizi more than $20 ukuthi uhlabe inkomo. Nxa kuyikuthi kumbe abadala bayesaba ukuthi well ngingedwa ngeke ngiyikwanise $20, kungaba njani ukuthi siqoqane nini njengabafuyi sithenge imithi, inkomo zethu zihlale vele zihlatshiwe kuyo yonke imikhuhlane engavela ngalesi sikhathi? Kambe shuwa indlala ihlala ikhona, kodwa sesingalahlekelwa izifuyo zonke ngendaba ye-$20. Ngibona ngani abadala kabahlale phansi siqoqa neni njengabafuyi silungise indaba yokuthi izifuyo zethu sizivikela njani emkhuhlaneni sonke nini?
Ngaphandle komkhuhlane we-January disease inkomo, yiphi eminye imikhuhlane elakho ukuhlasela inkomo abalimi abamele bayiqaphele?
Well, kusikhathi esesikiso kathesi sesiya esikhathini sokuthi inkomo zonke kumele zihlatshwe, zihlatshelwe umkhuhlane we-lumpy skin. Ngoba usuzaqala, i-lumpy skin ibangelwa zimiyane eziphatha igcikwane le-lumpy skin, and imiyane lezo ziyavela kathesi ngesikhathi izulu seliqalisile. Then kule mkhuhlane ebangwa imkhaza, layo izaqala ukumemetheka. So we are talking about the hot water, we are talking about the red water, and sikhuluma futhi ngalabathi ngumkhuhlane womkhono, lawo uzaqala ukuthi ubhahe kathesi labo anthrax. So imithi ikhona yokuvaccinate ikakhulu into ezifana labo lumpy skin, anthrax, umkhuhlane womkhono. Kube sokusuba lalo umuthi esithi i-hightet oyiwona oncedayo nxa inkomo sezithe zahlaselwa imikhuhlane njengabo o-hot water labo-red water, ukuthi umlimi ahlale layo eduze, engabona inkomo ingasamanga kuhle ahlayijove masinya. Yizinto esingazenza ukuthi sivikele izifuyo zethu.
Ezinye izifuyo ezifana labombuzi, izimvu, zona zinakekelwa njani?
Ikakhulu izimvu lembuzi lazo zilokuhlaselwa umkhuhlane womkhono, zilokuhlaselwa umkhuhlane wentamo esithi thina yi-hot water, And then kube asimkhuhlane kodwa ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuthi abalimi benze lokho esithi deworming ukuthi izifuyo ezingabe sezibumethe ama-worms esiswini ayenza ukuthi ukudla ezikudlayo kungasizi lawo siyenze i-deworming kumbe lokho abadala bathi ukudoza izinto eziqakathekileyo embuzini ezimvini kanye lasenkomeni and imithi yakhona ikhona iyathengeka kodwa labadala bengakhetha ukuthi behlanganise amasenti bethenge ndawonye bekwazi ukuthi izifuyo bezihlabe zonke.
Umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula umkhankaso wokuvikela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa umhlaba wonke. Sixoxa nonkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe abakuxoxileyo.
Ngathandekile ngathi lo ngumnyaka nje obenzimanyana elizweni ngendaba zenu ezikuthi kulokhetho kuphela olunye ukhetho kubuyela olunye ukhetho kodwa-ke njengenhlanganiso siyenelisile ukuthi sibambane ngikhuluma nje ngolwesihlanu besilo mhlangano owe-GBV enkulumane hall lapho okade kubanjwe khona ngumember of parliament u-honorable Desire Moyo kuhlanganisela le-GCCN ngoba lapho ibhupha layo ekade iyingxenye yalolu hlelo qakathekisa kumbe ngathi siphakamisa amalanga lawa alandelayo alishumi lasithupha kuhlelo lwe-GBV.
Uhlupho lokuhlukuluzana solunjani kulezi nsuku njalo abathinteka kulo bayabika yini emapholiseni kube lenyathelo elithathwayo?
Udlakela luyakhuphuka loba nje imfundiso ikhona ama-awarenesses ekhona kugqugquzelwa kukhulunywa kodwa udlakela angiboni ukuthi lumile phakathi kwezindlu ngoba bona okudala kakhulu udlakela lolu yisimo somnotho ukuthi obaba labomama sebetshona behlezi ndawoye bengela nto zokwenza kuvuka kubuzwana ukuthi namhlanje siyadlani okuyikho okuqalela khona ngoba indindo eminingi kumbe ukuhlukumezwa kwabesifazana okuningi uma kunanzelela kusuka endabeni ezimayelana nezonotho kumbe nezokuphila phakathi kwenu okuyidingeko yemali umama ngumuntu olesihle omama basuka bekhangele into eziningi okuyiko kudala ukuthi umama ngesikhathi ehlukumezekile kuyake kukuthele ukuthi bilikahle ngiye emthethweni ngendlela evundisayo ngendlela engihlukumezeke ngakhona kodwa umuntu ongumama indalo yakhe isikhathi esiningi uthi mase kufike kulesani igaba nokhandlathe umthetho ungasekho lula ukuthi ungamangalela umuntu uphinde wesule nje kalula sokususesulela khona ephethandaba kumbe enkantolo ziningi into ezikhangelwa ngomama besintini ukuthi bazakhangela ukuthi kanti wona umndeni uzangikhangela kanjani abantu abami bazathini ayibe kungcono usekazane ekhona sokuyenza omama beqale bencindezeleke ngaphakathi ngoba umuntu ongumama yena ngokwakhe emdalo wakhe umuntu onesihle nesihlelo.
Embikweni eliyamukela ayo njengabakhokheli emphakathini lifumana ukuthi ngabesilisa kumbe abesifazana yini abahlukuluzeka kakhulu?
Lisa ngingathi phakathi kwenani labomama abayi-100 abamunye ngoba abantu besilisa basutshwa yikuba nguye nje ukuthi ungubaba yena ngokwakhe uyinhloko yomuzi njalo akukaze kwaba lula ukuthi umuntu ongubaba ehlukumezekile ahambe ayezichaya okunye obaba abakhala ngakho yikuthi uma efika emapholiseni e-charge ekhuluma udaba lwakhe lususa ukuthi uhlukumezwa ngumama indaba yakhe ayiyamukeleki njengekamama efika obaba labana ababoni ukudoda bakhe okwenza obaba labo ukuhlukumezeka kwabo kube kunqindenezeke kwenza singabi kwazi ukuthi inane lokuhlukumezeka kwabobaba likhule okunganani ngezizathu zenyelo
abantwana ke
okwabantwana khona kubuhlungu abantwana bayahlukumezeka kodwa behlukumezana imvama bona kakhulu sebehlukumezana bodwa abantwa bethu kathesi ngingathi angazi ukuthi ngingababeka ngibe ngiyasiphi isimo abantwa bethu sebewine bayahlukumezana ezikolo kunje bayachayana bayabulalana izolo nje bezivalwa ungathola ukuthi mningi imikhosi ebekhona sebehlukumezene kodwa okunye ukuhlukumezeka kwabantwana kusuka kwizidakanizo asebezithatha ngezinga eliphezulu
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Banda okhokhela ugatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu siqhubeka siqoqa ngodaba lomthetho omutsha owezomthato silo nkosikazi sibusisiwe Bhebhe olwela ilungelo loluntu la ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Chris Gande kuyajabulisa ukuba lapha
ungasitshela ukuthi ubona njani umthetho lo othi wona abesilisa balakho ukuthi bangabhadali amalobolo nxa befuna
ngibona ngani nje ikuqhubekela phambili ngalokho bekuvele kukhona abantu mhlawumbe sebecabanga ukuthi into eyayiphoqelelwa nje ngoba anti besiphile emasikweni isikhathi eside then kwasokubuya umthetho wabelungu lo ukuthi kuyahanjwe court kumbe ema-church sayinwe amaphepha njalo ke laba kade bengasayinanga amaphepha umthetho wamalobolo yiwadi banciphe especially endabeni zokwabelana kwempahla nxa umuntu esebhubhile sithi ngama-inheritance issues but khathesi nge-New Marriages Act so kukhona lokhu okwama-partnership unions okuncedisayo ku-inheritance issues okutsho ukuthi ilobolo kalisadingakali kangako ukuthi omama bethi ngizalahlekelwa zimpahla kodwa bekuvele kungasi ukuphoqelela ukuthi obaba kumele babhadale ilobolo bekuyikuxwayisa nje ukuthi ngamasiko abantu kuhle ukuthi umuntu alandele isiko lakhe abhadale ilobolo akhuphe okuncane ukuthi khona kwakhiwe ubuhlobo mina ngibone ngani asonto emahalisayo ukuthi abantu kumbe sebengaze baphuma ijumo bajabule bathini ngoba kufana lokuthi uhambe esitolo ufike uthi ufuna ukuthenga isinkwa umnikazi akutshele ukuthi hayi indleko yesinkwa imali engaka ubusuzonda ukuthi indaba yimali engako uphume uhambe anti uzahamba uyodinga kwesinye isitolo lapho abathengisa ngendleko leyo wena oyifunayo kuyafana lakha nxa umzali umntana ke ufuna ukuthi ukukhutshe ilobolo laye umntana evuma ukuthi ufuna ukulotsholwa akulanto ongayenza ngoba singena isitolo sakhe umntana ke ulendlela yakhe yokuthi nofuna ukuthi umntana akaphume endlini laye umntana nxa ukuthi uyavuma ukuthi aphume endlini ngelobolo akulanto ozayenza mntongo baba kuzamele ukukhuphe ilobolo nxa umfuna lowo ntombazana uba abe ngumkakho kodwa nxa ukuthi ulamanye ama choices lezinye izitolo zokuyathenga kizo hayi usuzachiya ke phela uhambe lapho lowo ntombazana mhlawumbe uzavuma ukuthi liyo chat ekhothi kumbe echechi kungelabazali involved kungelakukhupha ukwakhiwa kobuhlobo lokho hayi mbone ngani yikho lapho esingathi kungajajulwa khona mina ngokubona kwami injabulo ngabe iba khona nxa ukuthi uhulumende sethe sokulicala ukubhadalisa umuntu ilobolo ngenxa yokuthi mhlawumbe uyabuthengisa umuntu kumbe uyabuthenga umuntu lapho yikho lapho sebengajabula khona bethi hayi sesifanana umuntu ongumama kulanto engikhuphela yona lo baba laye kulanto akhutshelwa yona ngenxa yokuthi umthetho uyakwalisa lokho ngendlela okumi ngayo khathesi umthetho kawalisi njalo umthetho kawuphuqeleli. So kuya ngemuli ngemuli lo muntu ngomuntu ukuthi bona bafuna ukwenza njani.
Ngokubona kwakho akusoze kukhuthaze na abesilisa ukuthi bangabhadali amalobolo?
Njengoba besentshile ngaphambilini, kangiboni umahluko okuzawenza. Njengokuthi umuntu nxa engena esitolo efuna into yalapho, kumele athenge ngentengo ayitsheliweyo. Angeke athi yena hayi yena ufuna ukuthenga ngentengo ethize eyakhe ayifunayo, ngoba yena mhlawumbe isinkwa ule 50 cents noma isinkwa siyidola lokhu esifuna ngaleyo 50 cents. Hatshi, uzayenza khonokho okufunakalayo. Kunjengokuthi nxa ungumuntu wesitonkeni uzolobola esikhala ngena, usoze ufike ukuthi khona thina esitonkeni senza kanje. Ngakho-ke ngicela ukuthi ngilobole umntana wena ngendlela yethu esitonkeni. Hatshi, uzafika ucele ini? Uzafika ucele ukwazi amasiko alowo muzi ofuna ukuthatha kiwo, bakuvume ukuthi hayi thina ukuze umntana wethu aphume lapha ekhaya senza kanje kanje. Ngakho-ke angibona obaba bengayala. Nxa kuyukuthi uyamthanda sibili usefuna ukuthi abe ngumkakhe, uzayenza khonokho. When in Rome you do what the Romans do, abalungu batsho njalo. Nxa useRoma wenza okwenziwa ngamaRoma.
Ukugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, libe losuku oluhle.
Lo-ke bekungunkosikazi Sibusisiwe Bhebhe ebesixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi kaMasikanda uAndrea Moyo ozibiza njalo ngokuthi isokelihle. Lisizwa idabuka yecholocho komathe.
Ngibingelele amahlabezulu wonke elalele namhlanje. Ingoma yami yokuqala engiyikhuphe ngo-2019 ngihamba noMroza eyakuqala ibi-single track. Ngazophinda i-single track yesibili ngo-2021, ilapho bengisayenza i-marketing. Ikanti kulo nyaka lo sifuma ngawo esikuwo ngikhuphe i-EP inengoma eziwu-4.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami noma mhlambe abafisa ukusupporta umculo wami, ngine Facebook page bala uthi Sokelihle. Ngiyavela nginecover ebomvu. Ngiphinde ngitholakale kunenombolo ethi 084-33-15753 izonandawo engitholakala kuzo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amagama engiwashiya kubahlabezulu ukuthi sicela isapoti singabaculi. Ngingakhethi ukuthi umculi muphi owenza luphi uhlobo lomculi, kodwa ngicela kubahlabezulu ukuthi nisixhase, sisapote kakhulu, sinikeze uthando ukuze nabomakhelwane besibone ukuthi ekhaya siyathandiwa, khona sizokhula. Singalijabulela kakhulu uphaso lwenu. Asiyilutho ngaphandle kwenu.
Isoke lihle Andrea Moyo ecula ke kamnandi esiqhibela uhlelo lwethu kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.